Osomabhizimusi abakhulu labaphila ngokuthengisa abakobulawayo bakhala ngokuthi isikhathi lesi asibaphi thuba kangako lokusebenza bethola inzuzo. Umnumzana Matthew Sibanda okubhizimusi lokuthwala abantu uthi bona sekunzima kibo ngoba uhulumende uhle wavala ukuba bengathwali abantu, kuvunyelwa abasebenza phansi kwenkampani yakhe kaZupco kuphela.
So kule more than a year, some months, ngiyamangala ukuthi uhulumende bani osafisa abantu athi uyabavusa ngoba uthi imoto zonke aziyengena eZupco, yet eZupco imoto zingangena khona abantu banikwa imali yabo late after 3 months to 4 months bengayitholanga. Imoto yakho yakuyi-repair ngani? Drive uholane endlini uyabusidlana, ama-school fees ubhadala ngani?
Unkosikazi Debra Mukasa uphila ngokuthengisa impahla ezimele uthi abasela lanzuzo abayitholayo.
Abantu abazisebenzayo ezikam 8 to 3 se-affecta amabhizinisi ethu kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi abantu abaningi baqalisa ukuhamba ngabo 5 ekuseni besiya hoda bebuye besethe abantu bengene imisebenzi. Sinanzelela lokuthi abaku-formal business sachayisa ngo-half past 3 nakuyabe kumele lathi sibezesichayisile ngo-3. So kuya-affecta kakhulu ukuthi sigcina sesiswele abantu bokuthengisela. Abantu bathi besuke emsebenzini yabo sebegijimela ngezindlini bebalekela i-curfew lathi ngapha kuyabe sokumele sikude izinto. So kusi-affecta kakhulu ukuthi sigcina singela bhizinisi esiyenzayo. So siyakhuthaza ukuthi ngawo uhulumende uyasitshintshela isikhathi, esinike isikhathi sibe banzi mbijana noma kufike ku-5 ukwazi ukuthi laba abachayise ngo-3 bedlule lathi bedobha lathi sisithole okwethu nje.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Ncube uthi uhulumende angakunanzeleliyo yikuthi lokhu akuphazamisi osomabhizimusi kuphela kodwa labathengi.
Yenza impilo ibe nzima ebantwini abafuna ukuthenga masinyane bengakayi emisebenzini ehlukahlukeneyo. Qatheli ukuthi kuvalwe ngo-6 kumbe ngo-7 ntambama, hayi emini ngo-3:30 kanjalo. Kanti ke asingakhohlwa njalo ukuthi abantu balahlekelwa yimisebenzi, amankampani asabagcina abantu abaningi abayizisebenzi, abaningi sebephungule kwathi abayehlala ekhaya. Njengalokho amabhizinesi evala masinyane engazuzi imali, abantu kabenelisi ukuthi babhadale abantu abeneleyo.
Amabhizimusi amaningi sesehluleka ukusebenza ngoba isikhathi sokuvula lokuvala singasabaphi ithuba lokusebenza bethola inzuzo. Abathengisa ukudla okubola masinya sebesehluleka labo ukuqhubeka ngamabhizimusi abo, kodwa uhulumende uthi ozabonakala esephula isikhathi esihleliweyo sokuvula lokuvala uyabotshwa. Ngakwelinye icele abathengi labo bathi izitolo zivulwa sebesemsebenzini, zivalwa labo bechayisa bengasatholi ithuba lokuyathenga. Uhulumende uthi ukubone kufanele ukuqhubeka ngeziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngoba ebona inani labatholakala belegciwane leli lababulawa yilo lokhe lisaqansile eZimbabwe. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi uhulumende uyalubona udubo olubhekane labantu labosomabhizimusi, kungakho lezi ziqondiso ziqheliswe ngamaviki amabili bese kuhlolisiswa ukuthi kulokunye okungaguqulwa na. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.